machono emakhaya yekudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-1 ngontulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Grace Mugabe obezithulela okwesikhathi eside lamhla ube lomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana esesemancinyane.
Umuntu wayeqadangele kakhulu, wayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke, kube nobuhlalo obuhle. Why national leader whether emandebeleni emashoneni
namhla ilizwe likhumbula umoyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo oseleminyaka elithumi lasithupha wabhubhayo.
Hey, ngalezi khathi akusafani nathi isikhathi sikhula njengoba umadube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama-rights amaningi kakhulu and nendlela thina esakhulisa ngayo la esiphuma khona emakhaya yethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa.
Baza kuba lesiko elinjani abantwana abakhulela emazweni? Lalelani uhlelo lwezokuphila kwabantu olulandelayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Unkosikazi kamongameli welizwe uGrace Mugabe lamhla usole ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane kanye lamazwi abikwa akhulunywa ngumtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana awukuthi abantwana abaleminyaka elithumi lambili bengaya emacansini. Unkosikazi Mugabe ubekhuluma emhlanganweni eKadoma lapho abevula khona ngokusemthethweni uhlelo lokwakhela abantu bakulindawo izindlu. Ubekhatshwe ngabasekeli bakamongameli bobabili omnumzana Phelekezela Mphoko lo Emerson Mnangagwa kanye lomphathintambo obona ngezabelo omnumzana Ignatius Chombo. Uphe abantu abakade bekulomhlangano izipho ezigoqela izicathulo, ingubo kanye lokudla. Uzwakale ekhuluma isilogana esithi phansi legama talks njalo encoma umnumzana Mphoko lo mnumzana Mnangagwa ngokuthi bakhuthele okwedlula owayiphethe lesi sikhundla okwenze abanye bacabangela ukuthi utsho unkosikazi Joyce Mujuru yena osowaxotshwa kuleli bandla. Kodwa umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF uthi umhlangano lo ubungayisiwo werali.
Lapha singakhangela okwenzeke endlovukazi u-First Lady sibona equba umsebenzi okumele awuqube ngenxa yokuthi uhlangothi alukhokhelayo olwabesifazane leZANU-PF luhlangothi oluqakathekileyo kakhulu empilweni ebantwini ngenxa yokuthi singakhangela omama empilweni wonke okhangelane labomama kuqakathekile, ngaba kusebantwaneni, ngaba kusendabeni zentuthuko, indaba zomsebenzi, indaba ezifathaneke lenhlalakahle kaZulu umsebenzi esukhangelele ubana awenze.
Uzwakele njalo isenza islogan lesiyana abanye abathi kukhanya ingane uyabe sechothoza iziphathamandla zeZANU-PF ezaxotshwa kuleli bandla.
Ye, lokho singakhangela kuqakathekile ekuthini abantu abaxotshwayo kuZANU-PF ngempela ngabantu abangabunganga yikho baxotshwa. Ngakho singabona ukuthi lapho ubekhuluma nabantu abanye bahlanganele naye okokuqala namhlanje uqakathekile ukuthi yena baziswele amazwi akhe okubana kanti wahamba njani, kwenza ngabani ibile ukuthi kube lalabo abaxotshwake ebandleni leZANU-PF. Kuqakathekile ukuthi bana abantu bakhunjuze kathi sonke ukuthi akumelanga baqalise ukwenza imikhuba engalunganga, kumele balandele lokho okuyabe kukhangelwe ubana kwenziwe eZANU-PF. Ikakhulu amaqembu ayabe efuna ukuhlamukela ubukhokheli obuyabe bukhona. Ngakho uqakathekile lokho akwenzileyo uNdlovukazi umama uGrace.
Ukhulumile njalo ngobubi bokwendisa kwabantwana besesebancinyane.
Singakhangela kuyamangalisa ubana siqhubekela phambili sibona ukuthi abantwana abancane lokhu besabanjwa eganyavu, kodwa abantu lokhu beqhubekela phambili besebenza abafazi. Ngakho kuqakathekile ubana uFirst Lady akhumbuze abantu njalo ngiyawazi ukubana kule ndaba ezive zikhulunywa ngazo insukwane ezedlulele zokuthi uprosecutor general ubaba uThomana lokho kuchasisiwe namhlanje eParliament umsekeli kamongameli welizwe ucomrade Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli omsebenzi wokahulumente edlalele eParliament uchasisile ukubana hhathi abantu sezwa belokhu bekhuluma ngendaba ezinjalo kodwa kwakuyikuphosisa lokho okwayenzakalayo yena wakulandula lokho wathi ecasise ebuzwa wathi abamphiphandaba laba kumbe mbani yena lo owayebhala khonokho ayisikho ukhulumayo.
Lo umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-P F bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi uzimisele ukusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukubumba umanyano oqinileyo ozamelana leZANU PF kukhetho luka-2018. UTsvangirai wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eHarare lapho amukele khona abantu abambalwa abasuke kubandla leZAPU laku-MTC Renewal besiya kubandla lakhe. Abantu laba bagoqela umnumzana Lloyd Masirarambi obikwa ubekuZAPU owake waba ngumeya weChegutu, umnumzana Blessing Dlakama lomnumzana Biggy Aurovi yena osuke kubandla le-MTC Renewal. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MTCT unkosazana Thabita Khumalo yena othi ibandla lakhe lizimisele ukusebenzelana labo bonke abasola umbuso weZANU-PF.
Njengoba ntunga ephambilini sahlala vele sikhulumile njengebandla le-MDC ukuthi umuntu esila naye kuleli lizwe ukuthi sizikhulule iZANU-PF. Njalo njengebandla le-MDC thina sizimisele abantu abazimisele ukuthi sincedisane ukuthi sikhiphe iZANU ekubuseni. Njengoba sonke siyazi ukuthi ngo-2018 siya kukhetho, so nxa sibaningi sikusilisa nakuxukaxukana leZANU kuzabalula ukwenzela ukuthi siphumuze izelana zaseZimbabwe esezithele nzima. Njalo uyazi ukuthi le misebenzi lapha ekhaya isisithwalela ubhulo abantu abethu sebezidakwa ngendaba yokuthi iZANU siyehlulekile.
Ilithi lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla kodwa liyakhulumisana labo yini kumbe limelele ukuthi ibona bezekini?
Into ekhona lapha isilonda sifuthela umnikazi, njalo uma wena udinga into ofuna ukuyithenga wena mnikazi ngiyohamba usiyakhangela leyo nto. So lokhu sokukhombisa ukuthi abantu sebebonile ukuthi njengebandla le-MDC silibandla elizimisele ukusebenza ngithi ngubani waseZimbabwe olentshukuntshu yokuthi siphathisane ukuthi sikhiphe ubugqili lobu esibufake phakathi iZANU.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilizwe lamuhla likhumbula imbayi kaMoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nyongolonkomo owayengumsekeli kamongameli ngesikhathi sokubhubha kwakhe ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Nkomo wayengumkhokheli webandla leZAPU njalo levuyo leZipra. UMoyi wala ukuthi ivuyo leZipra liye empini lebutho likamongameli Mgabe ngesikhathi kulokungezwani kwamabutho la. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse uMoyi wasungula inkampani ye-Nitram eyayilamabhizimusi amaningi ayiphathisa ababengabalweli benkululeko abeZipra. Kodwa izakhiwo eziningi zalinkampani zathathwa ngukhulumende kulandela ukungezwani okwaqhamukayo phakathi kwebandla leZANU-PF lelezaphu kwaba lohlelo lwegugu rawundi. Kuze kube lamuhla izakhiwo lezi lokhu zisezandleni zikahulumende.
Abasekeli bezaphu kanye lezinye incwethi zithi uNkomo waqilibezelwa kukhetho ngabelungu ababengafuni ukuthi abe ngumongameli. Ngoba wahle wazisa ukuthi ilizwe lingathola uzibuse wayeza kwaba kusha umhlabathi. Umongameli Mugabe yena wayengakazisi uZulu ukuthi udaba lomhlabathi wayeza luphatha njani. Sixoxelwa lwayimpi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo yena oke waba isikhulumeli sebandla leZANU-PF othi umuyi wayeliqhawe lamaqhawe.
Sasikhangelela nje ukuthi singakwanisa ukuvisita ama-rotation sisaba lelizwe lethu elizaba nokukholisa sazikhuluma phezu kwemegendani ukuthi iZimbabwe yethu izaba yiZimbabwe enhle ene-freedom eyenza ukuthi abantu badabe so on and so forth. Kodwa into ziyenza njengani akusaphumanga kuhle. Kodwa ilari yilo lali khokheli impi yethu outside the country.
Ya, ngamafitshane singathi ukhumbula njani umuyi uDr. Joshua Nkomo?
Hayi, uDr. Joshua Nkomo njengabantu beZimbabwe wekwazi ngulo muntu waqalisa what you call nationalism 1957 bekwe-ANC wazobuya kuZaphu wazobuya ku-NDP then wazobuya kuZaphu wazobuya ku-PCC. Umuntu wayeqedakileyo kakhulu owayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke kube lobuhlalo obuhle. Wayeyi-national leader whether emaNdebeleni emaShoneni he was a very popular figure.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowalwa impi yenkululeko njalo wake waba isikhulumeli sebandla leZANU-PF. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Selokhu sikudaba lunye, intathelo zindaba yethu Mavis Gama ubhotabhote edolobheni leHarare esizwa imbono kaZulu ngelanga lalamhlanje lokukhumbula umuyi uDr. Joshua Nkomo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye osakhulayo njalo engophatheke kumisebenzi yokukhankasela ilungelo likaZulu umnumzana Pride Mkhono uveze ukuba luqakatheke kanganani lolu suku. Wachaza umuyi njengomuntu owayengelayo inketha yabechabi njengalokho sekuvezwa ngezinye inkokheli zikahulumende.
Ngendlela umkhono welizomi ngawo kanye lezombusazi amboni ukuthi kugcwalisekile lokho ayekulwela ingoba wayele sibona ukuthi sina wayeyisebenzi laphana ese-railways. Kathesi i-railways yakhona ayisekho isifile kusitsho ukuthi imisebenzi yakusela ikakhulu sikhangele ukuthi ibulawa yakhona lapho esingathi kwakuyindawo azila kiyo akusela ama-industries siyavala. Sibona njalo ukuthi abaningi abasakhulayo sebabaleka ilizwe baya e-South Africa leBotswana kusitshengisela ukuthi hatshi isifiso sakhe sokuthi abantwana eZimbabwe bebekhululekile asigcwalisekanga sikhangele umkhononi. Singakhangela kwezombusazwe siyabona nje ukuthi ukulwisana lokuphoxana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-P F kanye lamabandla aphikisayo konke lokhu kutshengisela ukuthi isifiso sakhe sokuthi abantu beZimbabwe basebenjeni ndabonye asiphumekanga. Ngakho sikhangele njalo lokuthi kulabanye abanyamalalayo abanjengabo iTaisamara sibone njalo ukuthi ihulumende lokho ele mthetho egqilizela abantu sengizethi hatshi lokho ayekulwela akukagcwaliseki.
Wengeze ethi ziningi izifundo ontanga abangazithola kumpilo kamuyi amchaze njengomuntu owayelothando kuye wonke umuntu engelankethe yabechabi.
okuse kusele thina abasakhulayo esingakwenzi esingathatha kuye ukuthi esikwaziyo ukuthi wayeza ebuhlungu ngalokho okwenzakalayo. Lokho siyakwazi ngoba wayengumuntu wayefuna ukubona abantu eZimbabwe bephumelela, wayengumuntu wayesebenzela ukuthi lize libe limanyene. Thina sibalalela eqakathekile kakhulu ingoba lapho esiyabe sinanza imisebenzi yabanjwa ngubaba uNkomo elwela ilizwe leZimbabwe. Lalapho into yenkululeko isiphelile esebenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele kuhulumende.
Okusekelwe ngomunye umama osesemutsha laye ongathandanga ukubethwa ngegama lakhe kodwa eyisakhamuzi sase-Avondale eHarare.
Lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu kithi bantu beZimbabwe. Siyamkhumbula ngubaba owayethanda ukuthi abantu bekhule belokuthula empilweni zabo. So yilusuku oluqakathekileyo kakhulu empilweni zethu. Okwamanje ye singathi ye kusesele ukuthula elizweni lethu.
Umuyi ubhubhe ngosuku lokuqala kunyanga kaNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Wabekwa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngemva kokuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lelizwe lanxa abemuli babefuna ayebekwa kibo eKezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje siqoxa ngo ngelanga lokukhumbula owayengumsekeli kamongameli njalo wake waba ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilizwe leGreece lona eliphakathi kodubo lwesikwelete selicele amazwe alikweletayo ukuthi egethise kulezi zikwelete.
Isiphathamandla sakwele Melika sithi elakwele Cuba selivumile ukuvula isigodlo salelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amahlanu.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngokuqakatheka kwenyanga esintwini. Izolo abadala bebesebenzisa inyanga kuthi ukuthi benze okuthiyeneyo.
Umntwana ikakhulu lapho eBotswana masisi unaye uhlala endlini akuizi ukuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana uyabe ejayele i-society yalapha. Njalo noma eyonile is very easy ukuthi uthathe uswazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababo wabona lapha benatha bedima but owabuvele ula endlini uyave writing engaphumanga endleleni.
Yes, sizwe ngawe khonapho baba moyo kuhamba njani khonapho ke eGoli?
Hayi, ngapha eGoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba njengoba sekwathi noduke salifikela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imphetho yakhona ayivumi ukuthi
le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Le sibamba kuma kagasi awe 9 or 9 ebulenjini sitholakala ko www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com kanye la ku www.voashona.com. uxolo zihlobo esithandekayo singene kuncwadi elisithumela zona okwamanje.
Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu Sipho Zikhali oseVirginia iThokozane othi linjani basakazi beStudio 7. Siyalibonga ngendaba zeqiniso, ngingathaba lingabulisa abalandelayo abathi Vumani Dliwayo, Mpilo Ncube, Vanyangu, Vax, labo bonke engidlala labo ibhora kuThokozane Football Club, ingakhohlwa uSobhoko uMangena.
Umlaleli wethu uBrighton uthi ngicela lingidingise ubhuti wami igama lakhe nguClement. Ekhaya siphuma eLower Gwelo eGweru. Inombolo yami yocingo ithi +2677402966. Kumbe +2677636584. Inombolo ngeze Botswana uthi umlaleli ngiyabonga basakaza bahle. Clement nxa ulalele uyakudinga uBrighton.
Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Alingali chona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyeni ngenjabulo lokuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Kande. Lamhlanje njengoba kulelanga lokukhumbula umuyi uDr Joshua Nkomo, sile ngqoqo lowaye ngumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Ngesikhangele umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela izabhu, abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asiko edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Angeke ngithi alubane kwabusa ngaphadlula. Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, singakhangela ukuthi emuva alubane kwakunje, alubane kwakunje wahamba njani. Ngoba singakhangela sisiya emuva, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva, kodwa sibe njongo yokuya phambili. Singakhangela sisiya emuva, kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni, ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelwene eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-patriotic front. Lokho akusenzakalanga nanxa uNkomo ayesefikile, ngoba abanye bafuna ukungena benjalo, okwadala ukuzunguzeka lokuchaya kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ukubana umhlaba khona lapho ubuvele wona umi njani. Okwakuqala i-ZAP le-ANC eSouth Africa ngo-13 August 1967 zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye, ngoba amabhunu asolanda eSouth Africa ayevele khona eRhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sowufika leso sikhathi sama-election ukuthi inkululeko yarathi sibuya, kwaba le mihlangano phakathi kwamabhunu eSouth Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa eMozambique. Okwakukhangelelwe ukubana amabhunu eSouth Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwabanento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni ukubuyela kakhulu ku-1980 kulento ezine engingazikhangelelanga. Kuzobuya i-BMAT isikhona la, ibisikhona up to Gweru. Mina ngangena ngisayenza i-senior officers course eGweru lapho engasukela khona e-ZMA. Bekhona phana e-ZMA uNdemera uGardner wokuqala owayesegweru esiyachisa imizi emaboleni, i-BMAT yayingakudinga emfanekisweni bikukhangele ngamehlo. Abantu bebulawa emidlenzi, i-BMAT ingakudinga ikhangele ngamehlo. Ebharabhara i-BMAT ikukhangele ngamehlo. Ukwazi ukuthi i-BMAT yona leyo yayivele igcwele i-military intelligence. But i-Britain wakhala ubana abantu bayabulawa ngezigrawundi, iphilina yazange ingenele. Ngenxa yokuthi i-Britain ngaleso sikhathi yona ibikhangelele ukubana lo obusayo uzagcwalisa izifiso zabo. Lakhathesi zagcwaliseka, wathatha umongameli wethu Mugabe wahamba e-Britain. Ukuphela eZimbabwe kumbe e-Africa engikhumbulayo owalwa i-guerrilla warfare, eqeda i-guerrilla warfare wase wafakwa isicoco sokuba ngomkhulu ohloniphekayo e-Britain okuthiwa ngu-Sir, kumbe ngathi was knighted.
Ngamafitshane umuyi uDr. Joshua Nkomo umkhumbula engumkhokheli onjani?
Unkomo uye kuphela umkhokheli engikwaziyo emhlabeni owayekwanisa ukuzehlisa alalele abaphansi kulaye. Wakwanisa ukuzehlisa ngo-1980 abantu abaningi babekhangelele ukuthi into kazihambanga kuhle kakulwiwe. Unkomo wakwanda ukulwa. Bathi izikhali zikhona, unkomo wathi izikhali ezikhona ngezokuvikela isizwe esesikhululekile. Aso zikhali zokulwisa isizwe esesikhululekile. But akusikho okunye okhangelwe ngabanye. Abanye bathatha izikhali zokuvikela isizwe, babulala ngazo isizwe. Bona vele sebesembusweni ngendaba yokungafuni ukulalelana ngaso kukubi. Ngendaba yokuziqakathekisa njengomuntu, kanti unkomo ubezehlisa. Unkomo ufe engu-vice president. Kodwa he was the longest serving member ye-armed structure. But kazange abe nendaba lokubana yena abonakale engomkhulu. Yena wayefuna abantu bebonakale bengabakhulu. Ngiyabona uyakhumbula kahle nxa ulandela. Uthe esekhulule kuma-election ezaze-eme emagwebe. Wayeseliwe ukubana kungono ungami emagwebe, wena ukhethe kuphela uye ephalamenti ngoba wasebenza. Wanda unkomo wathi ngingakhethwa ngabantu, ngifuna ukuma phambi kwabantu besazi ukuthi kume umuntu abamkhethileyo. Angifuni ukuma phambi kwabantu bese besilo umile nje uyasikhokhela simkhethanga. Esabakhethayo basebezindlini ngoba kabasithanga ithuba lokubakhetha. Unkomo wakwanda ukuthi ame phambi kwabantu engakhethwanga. Lanxa enguye waseva kakhulu ekulwiseni isitha. Isitha siyakwazi ubana unkomo walwisa ngamandla onke from ekujaseni waze waguga wafa. Ngalokho ngiyamhlonipha, ngalokho ngiyamkhumbula. Mina-ke ngingaba leli thuba futhi lokusebenza ngeduze kwakhe, ngihamba naye. Ngingakutshela izitha eziningi, imhlambi ezaziqonde yena, hhayi khona eseZambia, hayi khona eseBritain, hayi khona eseAmerika, ekhonapha eMashinge imoto yakhe yathatha imhlambi eziningi, but azenelanga ukungena phakathi ngoba yayivele ilungiselelwe ukubamba imhlambi ubana zingangena emntwini ophakathi. Sikhona, ngikhona phakathi. So ngizama ukukutshela ubana ngumuntu owaqondwa zimhlambi zezitha, waqondwa nazimhlambi zabantu ayebakhangelele ukubana ngabangani.
Lo-ke bekungumnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezikhokhela.
Unkosikazi Grace Mugabe obezithulele kwesikhathi eside lamhla ubelomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana asesemancinyane.
Ilizwe likhumbula iqhawe lamaqhawe omnumzana Joshua Mqabuko Nkomo osele minyaka elitshumi lasithupha ebhubhile.
Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo libelobusuku obuhle.